So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-7 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kweleSouth Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngezi zizaseZimbabwe.
Abahlali beBinga sebephothelana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukuwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale kumunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kweleSouth Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. Umurudi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngaphi. Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Svanda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezwakhula amaphoyisa sithi cha, lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngezi zizaseZimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba, ingozi enganani ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzini?
Kuningi esizwa ukuthi okuyenzakala. Kaningi vele abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi eminye yakhona loba eminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphinde nje kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlamulwa kwabantu abayisitshiya galo embili endaweni efanayo yaseKrugersdorp, kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo, okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwezizalwane zeSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi kolide ngongekho emthethweni bayize plamthetho njalo baselizweni leSouth Africa ngongekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Svanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi leAfrika ezihlala kweleSouth Africa yeAfrica Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Izakhamizi zeBhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokithi leBhinga Polytechnic College, inhlelo zokuthiya inhlanzi, izakhiwo, izibholane, imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende wobona ukwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na, njalo ubikwa esithi usuthekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lempucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhale khukhwini, njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF eBhinga, yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuthuko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngaleso sikhathi, ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngentuleli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukhudakwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yizanu PF baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nti iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo, but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo eseziyakho nguhulumeni ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha, ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu baseBhinga, baxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Imi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa nguphuzi kuzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekariyango eBhinga lapha. Hayi Mukulana Masweka, Masweka Mukulana, imebonzi wami kariyangwe stretch kariyangwe strength. Ngendanjiyo road njemlo kwamba kuthegwa Nangagwa ulo kujithaka botu road ilo kuzidilila. Umgwaqo lo anufeel ufeel ukufa ukufa nya, izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle. Amthasaphothizani Mukulana, amululame munzira elinjenjiyo, inzila yanew generation mbotu. We are tired ngezano, izano kasisayithandi please.
Ngicela ukungazitshi igama yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungisa. Hayi abantu bengabi bhukubhuku, iBhinga sikuthi ilungisela ukuthi upresident ufuna amavoti. Hayi iBhinga ilungisela ukuthi ilomkhono omningi abawuthola kiyo, yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhono yewusa lapha abawusa khona.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesisigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi seBotswana, siseGoli, akula nto abayaziyo omba abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZanu PF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngukhulumileyo akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi ngifaka ama-facts ku-program. Lo umsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwe xa sokudlala, sisebenzisa nje ama-feelings. Sebenzisa ama-facts aku-ground. Ngikhuluma nje umgwaqo lwabakhuluma ngegari yangu. Ngangikhona imviki eziphelileyo. Siphuma siprofayila lo mgwaqo ku-ZBC, ngikhuluma ku-ZBC. Ugrade civil wagrade umgwaqo. Njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade. Umgwaqo usumuhle. Okuhle kuyabukwa. Umgwaqo usika konke elubo mjesu ngalo. Yamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana. Ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufakwatara. Into esegcekeni ibonwa ngumuntu wonke madoda. Kubana umgwaqo ovela ethen okusiyabuzuba usiya esiyabhuka Karoyi uyafakwa itara sikhuluma nje. Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge. Sikubonge ubaba uMnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo yokulungisa i-economy ebhinga esebonayo ukuthi it's a sleeping giant. Kulungiswa ama-factory, kulungiswa ama-company, kulungiswa izikolo. Omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe. Usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwezihlahla. Akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi. Bonke abavela khatshana bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi. So konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu. Sithi hayi akaye phambili. Laba abasolayo lokho besola. Simzwile njalo ekhuluma uPrince we-CCC. Ethi yes, abantu badabula sibili sebefunda epoli. Qeda nje ethi hayi yikukampeyina. Okuqakathekileyo yikuyini kanti? Kanti ukuthi abantu befunde njengokufunda abakwenza koBulawayo, befunda abakwenza eHarare, yikho sekusenzakala eBinga, bayafunda abantwana. Ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqukuqela sendaba. Indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthengiswa kwamangameli welizwe seyavulwa. Sebeswele ukukhuluma khathesi ngoba bayakubona sekusenzakala. Asijabuleleni, sithokozeleni intuthuko esibuya eBinga, isikolo eziyakhwayo, indawo zonke ezijeneyo, imigwaqo enye iyagredwa, enye ibiba efakwa amathara. Siyayithokozela ama-polytechnic evulwa. Khathesi besiyafundela lapho abarenta khona beyakha ama-school of nursing, lakho siqalisa ukuthi eyakhwe. Ama-airport ayavulwa, imisebenzi iyaqaliswa, ama-mine ayavulwa. So lama i-coal mine esevulile, amanye ayeza ayalandela ayavula, lama-power station aqoqa ukuthi lakho njalo evulwe eBinga. I-Blaoyo Crow isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu. I-Blaoyo Crow ithatha abantu abaningi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo engeke ngikuqede lapha emsakazweni. Abiya kuli bantu bayokubejela abantu ukuthi akwetshile ukuyithika namuBinga. Muyeke ezinzima lokuhamba, muleke manu abiya nje mulikubejela.
Lo-ke ngumnumzana Kudakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF, osithumele amazwi akhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga. Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele minyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuselakala kwemitshina yokuhlola, imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lo mkhuhlane.
Udaba lwekhensa lunzima kakhulu. Ngokuthi ukwelatshwa kwangikhona buyadura. Ungaqeda ukwelatshwa akula i-post trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through i-counseling and so on akule. Sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo i-public institution okumele ukuthi abantu abale cancer belatshwe. I-mammogram yangkhona kayisebenzi. I-chemotherapy kufanele ukuthi wena njenge-patient uhambe uyezithengela i-radiation therapy kayisebenzi. So kuyafana lokuthi vele konke kakusebenzi
nje. Izigulane zithola uncedo ngaphi?
Okukhona ngokwama-private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibha. I-mammogram kathesi i-$100 imithi yangkhona ekhemo i-cycle eyodwa ikuma-$200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama-8 cycles njengami ngayenza ama-cycles angu-8 usuka lapho uyenza i-radiation for 6 months. So yona i-treatment yang kona sikhuluma nje nje khathesi ayikho. What more lawa manye ama post trauma services akulanto enjalo. Sikhuluma nje nje khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo.
Yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi i-cancer isibulala abantu abaningi kakhulu. Kumele ukuthi ama services zonke lawa bekhona. Kube nama screening facilities, kube le treatment ibe available, abantu ibe accessibility, ibe accessible futhi abantu benelise ukuthi nxa bengabanjwa i-cancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile. Kodwa konke khona lokhu akukho. So yizo izinto esibhizi sikhuluma ngazo. Yikho sithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola, libe libamba bamba amabele. Nxa kuyi-breast cancer ungathola kulento ongayizwisisiyo, gijima uhambe uyehlolwa ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangikhona. Ingabanjwa isiku advanced stage ukwelatshwa kwangikhona kuyadura. Yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe, umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni i-satellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla. I-satellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi, indlela zokuhambisa i-GPS lokunye. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ukhansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla le-CCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa. UMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo. Umdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mbingelele enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi. Hayi, lathi ifilile. Lali khuluma lo Mantsheza. Ngithi ngiye ngilethe lolu daba lolu. Lo mdoda lowu owabatsha abe-MRP into ikhulumayo iliqinisa. Iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi. Yayizwa le ndoda ye-CCC leyi u-Australia Siziba. Hayi mfowethu. Okukhulunywe ngulo webatsha we-MRP uqinisile. Kungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende ukwenzela ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufake esikhundleni esiphezulu. Kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mntaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lobo supporta iTriple C kodwa kwemukele kuliqinisa mntaka baba
amafulu kwamafulu ku studio 7 yabingelela new Milton wase Plum Tree Changwa kobhulu sikhala lathi sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesisileminyaka engu 45 manje siloku silala lutho sibona ukuthi izano yenzeni izinto zathiwa uSmith sezifile amadipa asifile siyazenzela amadipa siyazikhelela ngezandla le mchina yayifakwe uSmith yokukhelela amaze dipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into yenzayo kodwa kuloko kuthazana zano zano izano kayike isimele eceleni labo gawula lawa abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngugawula ugawule umuntu omdala engakalakabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe leselifile siyacela ukuthi izano kayike isimele eceleni manje sike sibone okunye into amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo ma ehluleka siwakhiphe kube ne-change eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into e-right siyabonga
Seven, Studio Seven. Anke nizamele ubungcono benu, anke nizamele ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo. Angezu record umnyaka wonke. January to December, i-voice record ingavulwa. Azoqiniswa le. Lapho ngathi senisebenza labo Gawule nabo Joseph Tuma. Ngoba vele i-corruption ivele uma ingangeneli izweni kuba nzima ukuthi iphume. So, hayi into esiniyenza lana. January to December, niyabi noma tani ayikhuthi i-voice record yami. Every day, nakhona ngingarecord day 1. Hayi, tshintshani ukwenza. Uma ngiqhubeka ngale ndlela le. Yaye kodwa isimanga niyavula abanye abantu imisebenzi senisebenza ngezibongo onsenivula ngokwazana ole number vele kahle kahle ayisa sisebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu and isimanga lisimamulisa bogawule bese bangile umsindo emsakazweni isithethi kube ngabi yabelisenza anything engcono kanti isimamulisa ogawule labo Joseph Tube abazothi lizwe li right so noma ringasifakile nje ekhonkotayo or idonke ekhalayo ukuthi sana ukuthi isimamulisa ogawule labo Joseph Tube that's a wrong thing dia. Ngiyena ni corruption impela livula ama voice record. Ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa. Kanti livula abantu abanjani kahle kahle? Yavulwayo ngabantu abanjani? Ongawo fowenu. Ah vele izinto zakufanele ukuthi sikhuluma kabi.
Sengibonile basokazi abashona balaleli le studio 7. Yena ngathi ngifunda umunye message engibona lana ku ma messages. Babo Ramaphosa. Nanga kwabini endawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa. Ngabe ngibone kahle noma so yi-propaganda nje kuphela leyo. Ngicela ukuthi uma ngabe kuyinto ezoyenzeka bengicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa sigijime siyobhalisa ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina isinyana emzansi. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikahlangene umntakaDube Sejube lapha neGwanda kaMashi.
Sanibonani bakithi, sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Yeah. Okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosihoko lasePlumtree uMr. Khanyani Ncube. Yeah. Bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions. Hayi man, bakithi abantu basuke bebe nolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions. Ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo. Kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo. And then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukumyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphelwe nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions kuhle bayawazi omnanga ukuthi ama sanctions yibona aba implementayo so kufanele kube yibona futhi abasusayo angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
selibonani ngikhuluma lomqobile Nkomo obuya esigabeni senkuba isigaba senkuba si under inkai district ngiyajabula ukungena ku studio 7 ngijabuliswa ukuthi ngiyakhona ukuxhumana labantu abasakaza bephesheya bese Washington DC Ngiyimla ngesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa kodwa into eyenzakalayo kwafika amatruck akupha umhlabathi kithi esigabeni senkuba bewusangaphi emgwaqweni wasekhwekhwe mawaphela umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela kodwa wenkayi road kumplawayo tunkayi yiya kuthatha so sokuba imigelo nje sokuhamba amazi ngazi ukuhamba kanjani lapho yabonga
salibonani salibonani kwistudio 7 hayi siyabonga umsebenzi omkhulu senzela wona phela nje lingisitshelele amaphathi kanjengabo umthwakazi labo zaphu labo wonke nje wonke ajoyine i-3PC uphithizane ajoyine i-3PC uphithizane ngoba akula lapho kuyiwa khona ngala maphathi isitedi ehlukanisa amavoti kuphela izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuninginengi okungaqedakaliyo
sawubona msakazi lawe mlaleli ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa unumzana Thimba kuye moyo owe athuze nxa ngicabanga kahle uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalise njani ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana sonke akekho ongcono ngobe ngutitsha akekho ongcono ngobe ngunesi akekho ongcono ngoba engudokotela sonke phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana siyafanana ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la amagama akhe la amabi kangaka ufundisana abantwana uThemba kuye moya kubi akulunganga kahoxise ngiyabonga mlaleli lawo msakazi
hayi lathi siyabonga balaleli siyalandula akula corruption siyazivula zonke incwadi zenu kodwa ikuthi ziningi kakhulu lisixolele Kwezemelika ukukhankasela ukhetho lwama midterm elections olokukhetha amalunga edalele the house wonke lama senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu sixoxe lomnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi
Yukutshengisa masikhangela ama-polls lutshengisa ama-Republican engathi aya leader aya ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku-House of Congress hayi ku-Senate hayi kangako so masingaya ngawo ama-polls hayi kusho ukuthi ama-Republicans azothatha i-Congress i-House ku-Senate ngathi kule competition kakhulu lapho ngoba sikhangelele ama-states ayi-4 i-Pennsylvania i-Arizona i-Nevada le-Georgia yikho lapho okungathi i-competition yakhona ngujiki lobhanqa 50-50 kodwa sikhangelele ukuthi ama-Democrats azophumelela kusenethi
khona okungenza ukuthi abantu abaningi bavotele ibandla lama Republicans kuyini bengaba beyabe besola na umbuso kaMongameli Joe Biden
siyazi ukubana ama Republican amaningi abalandela uDonald Trump even lamanje bavele bavavumelani lokuthi uBiden wawina ngo-2020 so ama Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele uBiden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda kodwa nje just from khona lokho ukuthi bazitshela ukuthi ukhetho luka-2020 uBiden ngazange awine okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu sizobe khuluma ngedaba lwe-inflation ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol. So bayakhala kakhulu ngakho lokhu bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lweinflation. Kodwa siyazi thina ukuthi iproblem kakhulu ukuthi kulo kule mpilo eyenzakalayo e-Ukraine, njalo futhi siyazi ukuthi kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from i-COVID, esingathi i-supply chain disruption eyenzakalayo nge-COVID. I-China ilokhu behind ukuthi njengoba i-manufacture izinto ngoba i-COVID ihlasele kakhulu lapho, lamanje siyazi ukuthi lokhu kulama-lockdown. So abantu uma bengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngaphi, maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole u-Joe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.